sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Jonga Kandemiri obesethulela ke indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 27 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zebulilima West zithi zidaniswe yinduna isigaba uMasendu obambe umhlangano webandla lezwanu PF endaweni ehlonitshwayo okwenzelwa imicimbi yenduna lokuthoniswa amacala.
Ngenxa ngeSaturday ngifika kuleyana ndawo ayethuka, abantu bengitshela bethi sesileral enkulu khona esigodlweni sabokhokho, esigodlweni esakhethwa ngabokhokho bekwazi ukuthi indawo ehloniphekileyo.
Kambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa i-diaspora bond luzasebenza na?
Kwaye bethumezela izimali zama-school fees, zama-rent, zama-basics ezokuthi abantu abalapha babe le mpilakahle engcono. Balutshwane kakhulu abantu abalezimali, inkalakatha yemali.
Inkulungwane zabantu besigaba seFlorida ngapha kwele Melika sebebalekile emizini yabo ngoba abezomkhathi besithi kuleyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ian elizatshaya leli dolobho.
Bathi mhlawumbe lokhu azayo kubonakale ozawenziwa ngu-Ian, njalo abanye bathi mhlawumbe sokudlule iminyaka engu-100 ungazayo kubonakale lokhu kuzawenziwa ngu-Ian.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zebulilima West zithi zidaniswe yinduna yesigaba uMasendu obambe umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehlonitshwayo lapho ukwenzelwa imicimbi yenduna lokuthethwa amacala. UMasendu ngusenetha njalo webandla lezanu PF kodwa ukudanisa ezinye izakhamizi ukuthi lindawo okwenzelwe khona umkhosi lo yindawo engamelanga yenzelwe ezombusazwe. Sixoxe lesinye isakhamuzi umnumzana Solani nje emnyama moyo ongumgcini sihlalo njalo webandla le-CCC esigabeni seMathepeleland South.
Salibonani baba Gandhi, ngithatha leli thuba lokudana okukhulu kakhulu engubone kwenzeka ebulilima West phansi kwenduna kubaba uMasendu. Friday kune rally yezano PF lapho kade behlabe izinkomo bamema abantu bebulilima West ubana babuye eralini. Okungimangazileyo leyo rali lethemba lomunye lomunye ovunyeliwe ukuyenza irali, but ngithe nganyanazelela ngathola ukuthi leyo rali ibizelwe endaweni engamelanga ukuthi ngomthetho nange-constitution yelizwe indawo leyo indawo eyakhiwa isizwe yakhela ukubana yomdabuko, indawo lapha kunkosi ekhulumela khona. Uba uMasendu uyinduna kuleso sigaba ngaphansi ke-Ward 7 ebulilima West, kwakhiwa indawo lapho kuthi nxa kunamacala kumbe kulezinto ezinye ezigoqela ezikhulunywayo ezomdabuko abantu bahlangane khona. Uyisimanga ukuthi sethatha indawo yabokhokho base-Ward 7 eyenze i-politic. Siyakwazi ubana ngusenator orepresenta ibandla lezano PF, ubana ama-chief amaningi akuleyo ndawo. Kodwa ngizwa ngimangala ukuthi kambe shuwa nxa kuyiqiniso kuyiqiniso ukuthi uyinduna owakhethwa ngumdeni wabo, owathi nxa bezalwa uNkulunkulu wabembesa ingubo yokuthi khona bangabomdabuko. Namhlanje sethatha abantu abakuleyo ndawo ebayenze ukubana babe izano PF bonke indawo lendawo ilabantu mehluko ezichurch wezinkonzo umuntu yazikhethela inkonzo oyithandayo kodwa ungabona umfundisi sefake abantu ethempelini bonke bapendipende yodwa ethi le ipendisi igreen sebengabantu bezano finisile ngiqinisile ukuthi lalawo madlozi akuleyo ndawo ayekuthandi lokho njalo yiko kubuya sihlupheke ukukhoza ukuthi amadlozi noNkulunkulu ngasebebheke amadlwana senziwa yinduna yabantu asela kuvikelwa phakathi kwemikhuhlane laphakathi njengoba lasilungiselela ukubana uNkulunkulu esinike izulu ngaye nazile lamadlwana sathatha abantu wabokhokho abantu esabanikwa okhokho bethu sebadlalisa imadlwana nizwa ubuhlungu kakhulu ingaba kungasiko ukuthi kona ngiqinisile ngithi into enziwe ngobaba uDube uMasendi ngilethemba lokuthi kona akujabulisanga abantu ngenxa ngesathade ngifika kuleyana ndawo ngayethuka abantu bengitshela bethi sesilerale enkulu khona esigodlweni sabokhokho esigodlweni esakhethwa ngabokhokho bekwazi ukuthi indawo ehloniphekileyo indawo engela slogani indawo yabantu bonke abakhethwa othi bangaphansi kwenduna.
Alo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo isakhamuzi sebulili ma West njalo engumgcini sihlalo webandla lesicc esigabeni semathepheleland south njengoba iStudio 7 ingasekeli ihlangothi sizamile ukuthinta induna uMasendu kodwa ubengadobi ucingo kusukela ngempela sonto sizaqhubeka sizama ukumthinta. Agambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa iDiaspora Fund luza sebenza na umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngempela sonto ukuthi lesi sikhwama siza kupha ithuba abahlala emazweni ukuthi balondoloze imali ezakuthi izala abantwabayo kumbe i-interest ngesilungu kube yiyo ephathisa izihlobo labangane yona imali izihlalele. Kodwa ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera uthi lolu hlelo lulakho ukungasebenzi ngoba iningi alithembi amabhanga eZimbabwe.
Uhlelo lolu ngibona njengani lungaba luhlelo olungaphumelela sibili nxa kuyukuthi bakhona abazafaka izimali zabo abafuna ukuyi-investa kodwa esikubonayo ukuthi abantu abaningi abathumezela imali lapha endlini ukuzoncedisa izihlobo labangani baye bethumezela izimali ezokuthi bancedise in the short to medium term ngitsho ukuthi baye bethumezela izimali zama-school fees zama-rent zama-basics ezokuthi abantu abalapha babe le mpilakahle engcono balutshwane kakhulu abantu abalezimali inkalakatha yemali eyokuthi bathumezele lapha engxenye befuna ukuthi beyakhe izindlu kumbe ba-invest nxa kuyukuthi bakhona labo yiwo abazancedwa luhlelo lolu ngoba ngokubona kwami abantu makhaza abathumela izihlobo labangani izimali baye bethumezela ukuthi abantu babe le mpilakahle engconywana so iyabe ingayethi imali eningi kakhulu yokuthi singayifakela i-9% profit ku-investor bond.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani abantu bazalwamukela yini lolu hlelo phambilini lapho abanye kade bele mali emabhanga ivuka kusasa wakhona ingasela ncedo?
Ngibona njengani kuzadiphenda ngokuthi uhulumende uyalithengisa kanjani uhlelo lwakhe. Uhulumende waseZimbabwe uloDubo olokuthi akathembeki nxa sesikhuluma indaba zemali. Uyathembisa one thing suke enze okunye okuthene. So ngibona njengale kuza dependa sibili nge-marketing ukuthi i-marketing yangkhona iyabe injani njalo ukuthi izimali zangkhona ziyazivela ngaphi engxenye bazanika ama-guarantees amanye ukuze abantu abasafaka izimali lezi babe nethemba lokuthi nxa bengafaka izimali zabo ngathumezela izimali zabo nxa besezifuna bayazithola.
Manje ngokubona kwakho ikhona yini indlela kade ingasetshenziswa engaphumelela?
Angiboni njengami kungaba nenye izinhlelo ezithiyane ngalezi. Okumele kwenzakale ayisiyo ndaba yokuthi kumele sitshintshe inhlelo sidinge ezinye. Kumele uhulumende eme eqinisweni nxa esebenza labantu. Kumele uhulumende athembeke. Kumele uhulumende abe le mithetho ezanceda ukuthi nxa kuyikuthi engathi uzasenzela lokhu njengabantu njengabantwana baseZimbabwe lathi siyakuncoma siyakuthemba. Angiboni njengani kungaba lezinye inhlelo ezingabuya. I-deficit uhulumende okumele ayilungise is a trust deficit. Iyo engekhoyo uhulumende khathesi.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula izenotho ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Isikolo sakoBulawayo seFounders High School ngempela viki sibe lomcimbi wokuthakazelela iminyaka engamachumi ayisikhombisa savulwa. Ngesikhathi lesi sikolo sisakhiwa ngomnyaka ka-1952, sasingesabafundi abalegazi lesilungu lelesintu abazakala ngokuthi ngamakhaladi labesindiya, ilizwe lisabuswa ngabelungu. Kuthe ilizwe lithola uzibuse, savulelwa abafundi bembala yonke. I-Studio 7 ixoxe lo nkosikazi Matilda Majena Hikwa, owake waba ngumbalisi okweminyaka elitshumi lambili kulesi sikolo, njalo obengomunye abaqoqi balumthimba. Ngesizwe okugcweleyo kungxoxo ayenze loGeina Gumede Saidi.
Isikolo seFounders sakhiwe ngabantu abesikarati labesikula. Kodwa ngemva kokuthola uzibuse eZimbabwe, isikolo saphiwa uhulumende wasekungena bonke abantu. Isikolo lesi mina ngilothando laso kakhulu ngoba yikho lapho engenze khona umsebenzi wami ngobuno nobukhulu lokuncedisa abantwana baphumelele ezifundweni zabo. Ngakhulisa lebizo leFounders. So namhlanje kunje ngomunye wabaphathisileyo ukulungiselela umsebenzi we-70th anniversary yeFounders. Siyenzile i-70th anniversary, silungiselele sibili bekungelula ukuthi sithole amasosha ukuthi abuye azomatsha lathi. Bekungelula ukuthi sithole amapolisa azomatsha lathi. Bekungelula njalo ukuthi sicele bonke laba bantu abasincedisileyo ukuthi basincedise. Kodwa abantu basukumile ngobuningi babo bazosincedisa, wasebenzeka wafezeka umsebenzi. Sibonga abantwana ababefunde Founders kudala, labafunde Founders kathesi, lalo mama uMrs Moyo onguye umphathi wesikolo, lo mama uMamoyo onguye ebengisebenza naye ukuthi umsebenzi lo ufezeke, labo abanye bonke abade bekukomiti yokuncedisa ukufezeka komsebenzi lo. Esikucelayo kini mphakathi, labo bonke labo abafunde Founders phambilini, yikuthi sincedisane sithuthukise isikolo lesi. Thina ukwenza umsebenzi lo besifuna ukuthi sibe le mali engasincedisa ukuba sifake ama-tiles kuma-classroom angu-4. Senelitsile sibili ukuthi sibe le mali ethile, kodwa hayi ayiphumelelanga ukufika kuleyo ebesifisa ukuyithi siyithole. Kodwa kungenani sikhangelele ukuthi lina bantu abafunda eFounders, lani bantu abathanda iFounders njengothando lwami la, sihlale siyisebenzisana neFounders. Thengisa kathesi ama-t-shirts nama-caps aweFounders. Silabantu abasincedisayo ukuthi feze imisebenzi yeFounders. Sicela ukuthi abakhona ngaphandle khonapha abalothando nalesi sikolo abafisa ukubona isikolo lesi siphumelela babuye baziveze babambe umama uMrs Moyo ocingweni lakhe 0773 380 098 loba babambe uSisu Stem Dinkosi ucingo lakhe 0782 434 363 lami sebengangibamba ngolwami ucingo 0774 405 007 kodwa loba ngiphandle kwe-founders ngiphakathi. Siyalithanda lonke, siyacela usizo lwenu, siyacela uthando lwenu, siyabonga futhi Voice of America.
Alo ke ngonkosikazi Matilda Majena Higwa, ngomunye owake wafundisa isikolo se-Founders High School, ubexoxa ecingweni ekubulawayo logeyina kumede sayidi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isigaba seMathebeleland North sesifake isaziso sokuthi sizasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amele ibandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo. Lokhu kwaziswe ngumgcinisihlalo wesigaba seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshele ibandla le-ZANU-PF ukuthi libandulule isisekelo sombuso welizwe esebandla ukuze kucace ukuthi engabusa okwamahlandla amabili ngubani ozamelama. Leli phephandaba lithi inguquko yesekelo le izamele igcizelelwe emhlanganweni webandla leli omkhulu owenziwa ngenyanga kaMpalakazi kusetshenziswa idale lamanene lamanenekazi iCouncil of Elders okuthiwa lizabunjwa. Okwamanje sekulitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Yebo hayi, ngiyaziphikela Studio 7. Ngingu-Louis Kutuza. Akunanto embi, konke kulungile. Okukhona nje ukuthi yikho khona okubuya luya lubakithi obusehlulayo. Mangibheka nje vele didekile emakhanda ngoba abanye abantu bathi bona hayi buso kawuye ebantwaneni. Abanye bathi no, umbuso kufanele ukuthi kubonakale ukuthi uhanja njalo kuqunywe kodwa kukhangeleyo ukuthi mina umbuso kufanele uthole ngumuntu olungileyo, umuntu oleqiniso ukuthi uzakhokhela iZimbabwe ngendlela ekahle, ongaso menemene, ongaso khuku. We can just try ukukhuluma ngalaba sikhuluma ngalaba sikhuluma ngalaba ukuthi bani. So into engikhangela ngayo ikuthi we have to look at ourselves ukuthi singathwalwa ibasikiti embi ebolileyo regardless ukuthi umuntu uzathini. Kodwa mina ngicela ukuthi uNkulunkulu esikhangele asibusise sibe ngabantu abakahle. Into nje engikhathazayo inye ukuthi thina sesitribalism sesile tribe lezi too much okwedlula ukuthi amazwe amaningi ase confused ngeZimbabwe. IZimbabwe is more confused. Abantu thina sinje sesilobandlululo olubuhlungu kakhulu oluthi lona umuntu uma umkhangele ethi izani ukuthi ngishona umuntu uma imthakazayo vele imthakaziyo lethi bangamaNdebele uthi ma usithi uyakhangela abanye bathi bona no. Thina sifuna ukusebenzisa umfana omncane kumgabe bese siyaqeda lapho siqhuma ilizwe. Hayi bathi ayisondlela kubusa leyo ilizwe libuswa ngendlela eyodwa. Let's pray uNkulunkulu asincedise sibone ukuthi kuzahamba njani umusa enkosi uJesu kuhlale kulungile. Siyabonga. Bye-bye.
Studio 7, Studio 7, sabibonani bathatheli bethu bezindaba ezimnandi. Benjani makhiwami lonke lonke benjani? Hayi thina siyaphila ngilelayo ukhumalo ukhumalo abandawu zasebuthwana liphila kuhle lonke yini ngapho. Hayi ngenke mboniso kumbono kwami lapho kuncana undoda lamani umnangazelo umani ngendlela ayenza ngayo. Hayi ayenzika yenzika sikade siyenze thatha abantu bonke bagcwalise eflemachineni. Eflemachina leyo enye eyicela iboleka futhi eyicela ngezayo eflemachina zokubolekwa ethatha imali yonke ebhadala khona ngale abantu babulawa yindlala. mina kana ngombono wami kuthi ngaye kwenda ndaba bethi besehla nje Fleming bonke bahle babagalele ejele bonke babafake phakathi bebafake ejele ngendawo ukuthi nangikhangela abantu laba yena ubaba abantu amehla abanye laba ngamasela abanye bangikhona phakathi ukuthi usejele phela izimbago ngale kuwe batshontsha uthuma amapholisa amapholisa atshontsha ngiwatshontsha akula into emasela ngale zimbago ngamapholisa atshontsha imbhobho abantu bayithatha nga imbhobho yakhona ngale ngiwabona bebanja uzabe uthotha imbhobho ngeyeami ngeyamasotsha kanti sesekwagcwalisa efulemathini khonapho ubuya labo khonapho uzotshontsha akula cale elandayo le ikhuluma ikhuluma lokukhulumayo isithiwane safuna ukusifanyele ezifayo uziphathelisa zona lesi esifuna ukukhuluma njengamakhiwa angasokhiwa asokhiwa umuntu lo umuntu omnyama ubonaje lutho lingazama ubuntu mna ngakho libe isithi likhiwa libamba abantu amehlo hayi ngiyabonga yothi inti mbonisa umbono njalo thank you
lingabe linjani kustudio 7 linjani kizo zonke indawo siyabonga basakazi ngokusiphathela lo msebenzi omkhulu kangaka nje kuphela into enzima likhuluma nomandla kwelekutswana ngisehaburone ya ukuthi into esinzima ngelizwe lakithi alisilababusi abafaneleyo njalo kunye lo president wethu njengalokho esemazweni sokufanana but into engikhala ngayo kakhulu ngabantu bakithi ukuthi ngasiyabambana kakhulu sivusile izwe lakithi ngoba kwalesi sikhathi sokunzima uthona sisasolana sidiyesisiye imithwakazi sokumele ukuthi ngasiyabambana siphumele into eyi-1 kuphele ngasiphilise ngaba lekusasa lethu ngiyabona
sanibonani ngengibulise njalo ku-studio 7 eyi nami ngithi ngengifaka kwabo umbono nje kancane lana igama uThulani Ndlovu enkaye ikwenduna isikhobokhobo isimanga nje uyezwa bethi bona abantu bezanu PF uze bethi bona ama-sanctions aphazamisa into eziningi lokhu lalokhu lalokhu okwamanje bheka ndibone bathenge imoto ezingaki imoto senza malini lezo 400,000 imoto lezo khonapho uwakhanzi i-maternity ward eyabomama nje ukuthi babelethile lapho iyenza 37,000 eyodwa yona imoto ngalena 400,000 ake lingibonise khonapho lingisize balandeli be-studio 7 ukuthi izani PF yona qobolwayo kumbe ngithi ngibabiza into ogawule bona nje basebenza kahle amakhanda abo lapha ngengqundulo yabaye beyikhuluma befakaza amanga nanzi phela into zisobala liblema lithi ama-sanctions but imali lilayo lithize into ezingenanamsebenzi zonke 400,000 imoto omama kufa angazi ukuthi ngelanga omama bangaki besifa ngendaba yokuswela indawo zokubelethela kuswelakala ama-treatment kodwa babhizi bayenza le ububoni lobobunzi so ngiyabonga ngicela impendulo khonapho
livuka njani ku-studio 7 hayi thina siyavuka siyabonga abasibalela izindaba ezinhle abasitshela ngendaba ezimnandi ku-studio 7 zingancindezeli umuntu zingakhethi uhlangothi bengisela ukubingelela abasibalela izindaba ngithi linjani lonke ibe sendibingelela umama wami unamemorial ufane eshabula laphana ngithi kunjani intombi yakonyathi hayi thina siziphilele mbingelela umazisa esenta laphana ngithi kunjani mdala wami mazisa hayi siyaphila mbingelela abasetsholotsho bonke abakumathudula bonke abakumazisa ngithi linjani lonke lo okhulumayo ngumzingi hhayi dube uwakumathudula kwele tsholotsho ngikhuluma ngisemawuni kwele kutswana ngithi asihambeni siyevota asihambeni siyevota bantu benkosi sihambeni siyevota sefaka kwabhana lapho esikwazi khona sikhe sithi kwabhana hi ngiyabonga
siyabonga studio 7 njani hayi sicela nabo asibe bazokhayela ngezikolo beqale uDuvili primary school amatitsha afundise abantwana batshona bedlala amatitsha kona kuya ngo-10 esikolo hayi nxa ikhuluma ngisezwa sibili indaba lezokuthi laba bekhubaza baya bezokhayela into zezikolo hayi ababuye sibili uDuvili primary school hayi abantwana sithwele nzima siyabhatala izischool fees abantwana bafundiswa ngitsho bantu studio 7 kanti sincede sibili bona abakhayela ngezesikolo bebeduvili bezokhangela amatitsha kona amatitsha amatitsha atshona engekho esedorobheni ekushiya abantwana bebodwa hayi siyabonga sibili uhlelo lezimali zingayenzakala sithwele nzima uDuvili primary school
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkulungwane zabantu besigaba seFlorida sebebalekile emzini yabo ngoba abezomkhathi besithi kule yezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ian. Leli zulu liza ngemva kokuba elinye njalo iyezi lezulu lesiphepha uHurricane Fiona litshaye amazwe ezihlengeni ikakhulu ele Puerto Rico. Ukuhlaziya uHurricane Ian sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Busani Ntini.
Isiphepho kumbe ngithi iHurricane Ian ukhanya uhlomile khathesi uselwandle kodwa abayibo abazingcwethi zomkhathi abayibo abatrekayo lama hurricane bathi mhlawumbe li hurricane nxa izalenda endaweni ezithize eAmerica uzabhidliza kakhulu. Abanye bakubabaza ukuthi kungaqhubeka ngendlela uyena ayiyo yona ngaleso sikhathi uma bekhangele ilihlo lakhe engasozabhodle. Bathi mhlawumbe lokho azayo kubonakale ozawenziwa ngu-Ian. Njalo abanye bathi mhlawumbe sokudlule iminyaka engu-100 ungazayo kubonakale lokho kuzawenziwa ngu-Ian. Bakhangele kakhulu ukuthi uzatshaya kwezinye indawo ezeMelika ezingajwayelanga ukutsha ngama-hurricane. Njalo bakhangele le speed sewind yakhona ngoba bakhulumela ukuthi kwesinye isikhathi ispeed singafinyela kuma 200 km/h. Njalo la manzi azaba khona khonapho bakhangela vele kuma 5 to 8 feet. So I think isikhuluma lapha ngamanzi adlula mhlawumbe ama 3 meters eyiwabe gcwala nje indawana yonke. So ngathiwa amanzi akhona le speed sewindi kuzatshaya sibili mhlawumbe ngathi abantu abadlula about 50 million bayebesendaweni esingathi mhlawumbe izaba impacted nguHurricane Ian. Bakhangelele ele Tampa, Florida ukuthi yilo elizatshaywa direct. Lapha bakhangelele khona ukuthi u-Ian uzabhidlizwa kakhulu. Then kulabo Orlando, Florida, labo Tallahassee, Florida, labo Jacksonville. Kodwa ukhanya hayi isiphepho lesi singeke ukubhodla endleleni elwandle. Kukhanya sizabhidliza kakhulu. Siyathemba ukuthi sizabhodla lesi siphepho.
Yena uhulumende wele Melika umbona ezilungisele yini kudaba lwe?
Ngombono wami mbona ngani uhulumende walapha uyakezame kakhulu ukuthi azimbele ukulimala kwabantu njalo lokuthi impahla yabantu ingalimali kakhulu. Ukwenza lokho ngokuyencourage abantu masinyane njalo ebaphe information ama alerts ukuthi iHurricane enje ingapi njalo kumele benzeni. Kodwa kuvamile ukuthi abantu esingesikhathi bengalaleli, abanye bephuze ukusuka endaweni ezithize begcine sebevinjelwa lapho kujwayele ukuba khona ukuthi impilo zabantu zigcine sezilahleka.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni le New York.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesilazo. izakhamizi zebulili maWest zithi zidaniswe yinduna isigaba uMasendu wenze umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehloniphekayo. Ngambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa iDiaspora Bond luzasebenza na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande. Nxa lifuna ukuzwa indaba zethu yanini ku www.voaindebele.com. Sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7 ntambama.